Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mfandula 2023 ngupresident Jeremiah.
Lo tabo kancube endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi ekamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izitsheso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo wawumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni we-Pandemic Prevention, Preparedness and Response, wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. In Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane, kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe-CCC eMelika.
Zimbabwe kathesi is in a state of desperation ukuthi in a crisis ngendaba yezibhedlela when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general health care.
amazwi kaMoringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu. Umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba, especially poverty, ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu we-economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha lalapha yani.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa. Lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni enkokheli yamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelele eZimbabwe ezijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor Zimbabwe should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, umnumzana Hague Gabo, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungani luyahlupha. Oluhluphayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC lolo oluza kwenza ukuthi kukhona i-environment, esanti ngesikhiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo imgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga, bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo belungasilo khetho akula khetho lokuthi abantu abakwanisa ukukhetha abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho amazwi kababa Ramaphosa alahlekile.
Umnumzana Thenisani Ntungagwa, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kunengi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Mawu Ramaphosa ekhuluma ngama-sanctions kusho ukuthi silelungelwe njengamaZimbabweans kuyocatsha eGoli. Sidinga ongasiphilisi.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumende ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumende wakhe ulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Salingoni owenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe iZimbabwe kumele zikhitshwe. Ngenxa yokuthi yithi thina izizwe laseZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union, lezinye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yi-commission ebona ngezokhetho eye-Zimbabwe Electoral Commission, IZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethelesi sinqumo ngenxa yendlela i-ZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana labakwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko, umnumzana Richard Mahomva, uthi i-ZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi i-ZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa i-ZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho lakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala actually ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC ngoba i-ZEC ayikho ready, ayilama institutions ukuthi imali leyo izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, i-ZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabade bebancedisa ngayo ngoba imali injongo yemali bengiyokuthi izekhi incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Lela Ncube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe kodwa ke lokho kweZimbabwe ukuthi ayilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekhi le uCommissioner Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezizahlule ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethethi nasabambani sonke akusikwethu sithina lokhu uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezekhi bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi iNagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethuswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edlulileyo ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika okunhlanganiso yeStraight Out Mpophoma.
Ibizo lakho na amsho leyikhuluma ngokwalo ukuthi ngelani ngabantu abakhulela eMpophoma sihlangane sonke sathi simuntu singenza sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha indonkazana osengumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren Ngomamsekiwa. Ngiqale la siqale ngabazali esilabo ade wabangani babo baba labo mama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers but sicinisi senza sisi-expanda lapho sesibona iMpophoma inkulu sinceda ogogo sibanikani ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people. So senzeni sesibone ngapha sisebenza kumani osilakho okuncanyana senza sithumela ekhaya sibathengela ama-hampa sibaningi.
Ye ama-hampa lawo abelani khonapho?
Yabo kule mpuphu ithukela vele akulanto eziningi sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya impuphu ithukela isinkwa lamafutha yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesibona ukuthi no asikwanisi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho esokuthi Straight Out of Mpophoma sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lo?
Lukhula kakuhle into esesenzile kathesi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools asempophuma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senze sibanika ama sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badube ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana. Futhi nasenzeni sigcine dinga ama donations sathenga ama sanitary pads uKaren Nyade spearheader that issue ama sanitary pads ngomuntu oyinkazana ba distribute ama sanitary pads ebantwaneni bonke. So kathesi le tournament ebuya mhla ka 9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze ukuthi tournament sikhume labo ngendaba zama drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khona?
Well, sibona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibili. I-crime rate siningi, umsebenzi akula, abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudaka, basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyathi Youth Club, senza ama-different sports, i-swimming ivuliwe konke. So sesibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto. Into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa. Lama-teacher nje ekhuluma sibe ukuthi abantwana asebedakwa, uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane. So thina njengabazali sesibona ukuthi sokukithi sino ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle sikhume lapho. So sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu. So singenza ukuyi-tournament sila bantu abonke abesikole lapha sikhume labo. Sizabe sibe drug enforcement amapolice ayakhuluma labo engxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani?
Well, sile WhatsApp group ekhona kuthiwa i-Straight Out of Mpophoma, sile Facebook page zizalika ilink yakhona. And also sila abantu abakhona abasekhaya silo silingwe ngoma Masunda, inamba zakhe ndazo wakwanisa ukuthi abambe ke u-077-281-2348. Sile Highlanders Warfare Manager uVusi Gama Dlodlo uyasincedisa usekhaya, inamba zakhe is 077-275-5827. Kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya, inamba zakhe ngu-077-631-0615. Ulindiwe Loli bafome i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama-funeral police land. So sesiqale le-Burial Society as well ukuthi sincedise abantu abasekhaya. Imali yakhona indutshwana sibile ekhithwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa. So inamba zabo yizo lezo, nginabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzani bakwanisa ukuthi babathinte enambeni zonezo enginikezwa.
Lo ke munumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika. Limuzwe ixoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla leTriple C abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. iTriple C ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. uNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimondolo omgamenge lokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaywa amatafula kwaphoselwana amazwi kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So basically umuntu uneya abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu bathi aqhasha abantu esikuse ifefekta ukuthi engabuye ngumforeign uzaxosha abantu abalocal ezemeya ecouncil asikufuni kokuyani
unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu
Mufuna mayor, unoziva vanhu, chizvarwa chayo muno, unoketwa navanhu, kuti kuti mangwana, kana tavone problem pana iye, tokwanisa kunda kunorevereka naye, kuti pataka kuviga, atoveri izvo zvataka kuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifa Khora umnumzana Kelvin Moyo, laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
Pati ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje pati thina besifuna umuntu othile so yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la
loba kunjalo umoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka
njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini benze what we can call negotiate or a compromise
umnumzana yebethe ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iwange residents association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha
vele lo president yacho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi kanti manje ungafakelwa umuntu okuza lizabusa njani lizala kanjani ilizwe lawo khona selisiyabuza kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene sibayeni abamba inkomo athi le yiyeza kulawa uyayenza
udube uthi kulusizi okwenzeke izolo
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-impost khona so labo yikho behlele bezilungiselele so bezahlala phansi le management aloso consulting ministry of local government ukuthi sinike i-directive wokuthi senze njani njengoba nxaso kunje
imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabisemandleni okuphawula imibono yabo ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa ngimele istudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini
Kwezemidlalo ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eyenormalization committee isilobele iqembu lenguqu ele Highlanders icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors kodwa okwesikhatshana kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasikhobekele phambili sizalinika lolu daba sasa ekuseni 6:30 silunikwa nguJoseph Njanje
Live talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sicoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa
Singakalo ugqibe uhlelo lethu namhlanje wathi sikhangele ebesilazo
Lanxa inengi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokuselela kwemithi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle elizweni
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwe afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise inengi labantu beZimbabwe
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeqethi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.
Lotabo kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.